idolobho lakoBulawayo selafakwa kuhlelo lolusu lwezigaba zelizwe zamabhizimusi aqakathekileyo olubizwa ngokuthi i-Special Economic Zone, okukhangelele ukuvuselela amankampani athile asedolobheni leli asavalayo. Umqondisi we-Ingwebu Breweries uMnumzana Johannes Gumbo uthi imitshina yenkampani isimidala, sokudingeka imitshina yakulezi insuku elakho ukuvuselela lokukhuphula izinga lokusebenza.
Isiqhaza sibe neNgwebu. Ingwebu yikampani yakoBulawayo, endala yakoBulawayo, yikampani ele-brand e-visible, i-brand eqinileyo njalo elempilo masikhangele i-future. Kodwa okwenzakala kwakathesi ukubana njengoba ikhampani leyi iyikhampani endala, imitshina yangikhona la isimdala, so kudingeka ukubana imitshina leyo i-renewe, imitshina leyi kwi-technology entsha. So kufunakalayo ke khonapho yikubana kube lama-partners, kusiphosi kuyokudinga ama-partners angasincedisa ukubana si-renewe i-plant.
Ugumbo okwamanje uthi baphakathi kokudinga abatshali bemali ekuzameni ukuvuselela inkampani le ikhule iye phambili. Ethi bakhangelele phose inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ekuvuseleleni inkampani le.
Lama partners, kusiphosi kuyokudinga ama-partners angasincedisa ukubana si-renewe i-plant and then maybe give Ingwebu a national character, a national outlook as a business.
Usomabhizimusi wakoBulawayo uNkosazana Beauty Bhule uthi lapho imali isitshaliwe, Ingwebu Breweries bakhangelele ukuba umsebenzi wamathenda okuvuselela uBulawayo aphiwe osomabhizimusi bakoBulawayo hathi kwezinye indawo.
Sikhangelele ukuthi uBulawayo ikhule. Ma ikhula, ikhuliswa ngabantu abaningi, kanti kakhulu ikhuliswa ngabanikazi. Then sikhangelele ukuthi nxa kulama-tenders abuyayo abenefithe kumbe asize abantu abe-local first, then nxa ukuthi sokuswelakile abe-local sesingaya phandle.
Omunye wabosomabhizimusi uThembi Nkosi Wena uthi kuhle ukuba lama-Special Economic Zone, kodwa akuvule lawo mankampani avalwayo avuselelwe ukuze singathathi isikhathi sisakha.
I-Special Economic Zone angicabani layo, iqondile kakhulu ukuthi sibe nayo. Kodwa impendulo ngiyithole kahle ukuthi wona lawana amakhampani esivele sinawo, amanye amaningi angasebenziyo, siwathathe siwafake kulolu hlangothi ele-Special Economic Zone. Sizananzelela ukuthi asisobe sithathe isikhathi eside sisakha, kodwa sizathathe isikhathi esifitshane sesenze i-production njengoba sifuna kudliwe phela.
Ikhansili yakoBulawayo ithi iphakathi kokuvuselela inkampani yabo, njalo uhulumende usethe wakhetha indawo zamafekithali ezibalisa iBelmont, iDunnington, iKelvin le-Imvimila ngaphansi kwemithetho yelizwe ukuba abafuna ukwakha amankampani banakho ukwenza lokho ngaphansi kohlelo lwe-Special Economic Zone. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.